Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kanti miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuLwezi 2022 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla le-CCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezinto ezimiswayo. Ukhona okuningi okonakalayo kusukisela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqhula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le High Court namhla livumele amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alichumilane 14 ukuba hlawule isibambiso sebail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-Triple C la avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000, umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapolisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele iZengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala ubemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela inyathime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-Triple C bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalichumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigations had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yasenyatsine eke yaba lo msindo ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba okubandla le-Triple C uthi akubamangalisi ukwenziwe lamhla ngumthethwandaba.
Thina ngabantu abanjengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana kufanele sihloniphe ke ama-institutions elizwe, noma ke silokuzungeza lokungasuthiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhloniphayo. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Sikhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Ukuhulumene kangenele kwama-court, ama-court has decided, ama-court has enzele isinqumo zomhlaba sithethele lokubona kufanele. So amboni ukuthi ekuceneni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethi uhulumende nguyosethenga baphiwe ibheli ngakuthi kulekuyizethekele ngamanga lawo asoqiniso le.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathile kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo. Yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe.
Isikhulumeli sebandla leTriple C uNkosazana Fadzai Mayere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail. USikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela. Lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail. Ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine. Kusenjalo umdeni kaMuyi uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga eZANU-PF uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze aze bamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukaNkosikazi Ali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwaleBrithani eCommonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngowayengumongameli uMuyi Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli liza kwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezimeleyo abalula ilungelo loluntu, intatheli izindaba ezifana nomnumzana Hophochingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelele ukuhlolisisa isimo sezemithetho, ukuqhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachathoza kakhulu leZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBrithani laso salile namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxele iqula leli umnumzana Musa Kika owenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
SezimbabweHuman Rights Forum sahlangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat
eZimbabwe. NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum sihlangane labo abe-Commonwealth sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibisele ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi sixoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change, ZAPU lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu lesithi baza kwethula imibiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana George Charamba umsekeli kababhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphathi ntambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlaziya ngomumo olapha bebengabantu abakade bevele besebele njongo ukubuyela, ngibonani sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lezembangazwe lokunye okuningi esikusolayo, kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okubonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiswe eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli zindaba ziyabotshwa, intatheli zindaba ziyachaywa, intatheli zindaba ziyahlukuluzwa. Aba opposition ephikisayo alawa amalungelo ukuthi benze ama rallies abo, yathola ukuthi ama politicians abo yiwo abotshwayo abeqembu elibusayo ezanupf abakaka bengabotshwa lo abephule imithetho. So yizo izinto iCommonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengezela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eZimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Ngathi nakhayela amazwe phakathi kuCommonwealth yi-Africa ba kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni alawo ekukhompeya leZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena kuCommonwealth ngoba kulamanye amazwe phakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
ELeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso yeCommonwealth. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Izimoto zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017, kwathi mhla ka-15 emadabu kakusa owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho lase lidilize uhulumende kaMugabe ngoba wayesehluleka umsebenzi, kanti laye uMugabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi ezigoqela umnumzana Jonathan Moyo lo Xavier Kasukuwere babaleka baya kwele South Africa, kwathi abanye abafana lomnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi uMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMugabe. Umtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo kansila we-CCC wobulawayo umnumzana Edwin Dlovu.
Sesenelise iminyaka emihlanu singene eDevena, sithi siphuma endizeni elamanzi abilayo kaMugabe singene eDevena lakahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona isikhathi sikaMugabe kwaba wesi, lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMugabe yephuma isinkwasa sithengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskit ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube-$75, $80 khona ngale, isinkwasa sikube-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMugabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyayenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMugabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMugabe. Yibo kuhambe isikhathi sikaMugabe kwaba negogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMugabe oyitayizamara banyamalala, ophatheke nabanyama banyamalala kuze kube lamhlanje ukhenikala wabulawa. La kathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Nampo abavaleli abantu benyathini abesitungisa sebekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa abaumele edalela ephalamende uJob Skhala bavaleli labo sebenenisa inyanga ezimbili bengaphiwa imali esibambiso bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Yikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
umnumzana Edwin Dlovu, councillor webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Abantu abaleqiniso abatho njalo abathi bona umgabe ababonti wathuthelwani. Abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgabe ngalesami sikhathi. Wonke umuntu wayengathi amfuna umgabe khona pha. Ngitsho lephathini kwezanu PF abantu bathi befisa ukuthi umgabe ngabe uyaphuma. Yiko kwatengisa okwatengisela kwabantu kwabakhona kwabakhanya baphuma egcekeni ukuthi labantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo amanyana kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kwamgabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngibutho nkomo yokuthi umumo lowu wona umgabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umgabe ngiwayeselawula izinto umgabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani isikhathi kwakungcono kulalapha kathesi kodwa khangela phela nkomo kathesi kulokuphula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kumbe ukhulume kubi ngokhulumente wawuthalaza kathesi bazikhulumela bachothoze uhulumendeni indlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo. Angilalele khonapha kwi-studio ngithina thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sizabezana phiyaba nzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyangilalele abantu be-opposition labo bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sibe sesikuwamukele ukuthi hayi vele ngabantu abagangileyo labo abantu abanye ukathi umuntu othethisa umuntu ongawumongameli abamthethiselani vele mongabe ingabe ungasoli into lapha ayenze khona kubi
umongameli. Umnumzana Believe Gawule, ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokho. Umnumzana Abiy Ahmed, umkhokheli wakwele Ethiopia, uthi uzimisele ukhumisana umlotha lamalwe cacha asesigabeni se-Tigray. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukwele Indonesia emhlanganweni we-G20. Kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi, namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo, umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments.
Sisebenza ama-business consultants, siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi ale emile qhubeke siya phambili. Lokuthi-ke njengoba siye sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumarket ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani. Yikho lapho singena khona thina sesisiza ngokubonisana nabantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela efaneleyo kulokhu esiyabe sikufundisiwe. So siyabe sifundisa kulabo abanikazi amabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza konke kusemthethweni.
Akusicwadele okunye okwangikhona elibachathekela khona.
Okunye kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila esiyithi yi-global market okokuthi uyayenzela abantu imisebenzi izini abantu abasehlotshiwe abaphesheya kwamazwe ubayenzela wena ulapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-intanethi uku-advertise siyabalungisela ama-website. Kodwa ekuqaleni before sifike lapho kulezinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili. So sikhala sibafundise lapho sibabonise ukuthi no ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-BCD izinto kumele uzozenza ukuze ibhizinisi yakho liqhubeke lisiya phambili. Then ma sifika phambili siqeda ukuyirejista also siyabafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama-returns. Kadala njani ama-tax abo ugovernment izinto ezinjalo lokuthi abantu be lamaphepha afaneleyo njalo sibabonisa lokuqakatheka kokuthi umuntu ayenza ibhizinisi silamaphepha apheleleyo wonke ukwenzela ukuthi angazothola izinto ezizomphambanisa lokumhlukumeza ekusebenzeni kwakhe.
Libahlawulisa malini njalo abantu bakuthola njani?
Inhlawulo abazihlawulayo abantu sokusika ngokuthi kulama-package ahlukeneyo kula esiyabe siwathe ngama-full package yokuthi siyabe sizokubonisana nawe siconsultana from registration and before even registration up to i-business yakho sisebenza. So uzothola ukuthi ku-package enjalo abantu labo sizobahlawulisa imali esiya ku-600 engamadola asa-America. Kodwa ukhona omunye ongathi hayi mina ngifuna manje ukwenzela i-registration process kuphela thola izonihlawulisa imali engange-$100 yokuthi siyi-registile sikuthiwe sine-tax clearance khona ku-operator then uthole futhi ukuthi kulabanye abazothi after that sizofuna ukuthi sibe ne-website sizofuna ukudrafta ama-market strategies ama-company policies. So sokusika ngokuthi umuntu uthe ufuna i-package so ama-packages ayahlukana-hlukana abantu bayabuya futhi noma emahofisini sikhulume sibakhonsulte uthole also athiwathi ngama-recall consultants okokuthi siyakhona ukukhuluma nawe sikubonisa izinto ulapho khona sisebenzisa i-internet.
Yes, sinike-ke inombolo zakho.
No, +263 718 304581.
Iphinde njalo.
263 718 304581.
Umnumzana Bethwell Khabo ngumqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathebeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimu abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa-Spanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidale umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcikeza yonke yokwenjiweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela-ke evalweni ngenxa yokwenziwa-ke yinkampani le.
Igoldi leli baligezisa ngama-chemicals awo ama-mercury lala amadika kulama-differences asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayisebenzisa begezisa ini igoldi leli njalo begezisa i-mercury leyo ingena khonapha emfuleni ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season nanzelela ukuthi-ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi ihambe indawana yonke yomfula iziye igcina kubo-west kusiya khona lokubo Limpopo okungangokuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiyakuthela kuLimpopo ziyokufa nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years. Singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya nezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenziwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Ngoba azange saziswe ngokubuya kwabantu labo. Sabona abantu sebekhona nje sebezinzela abakwenzayo. Siyibontiyanga.
Umnumzana Chamatanda Phiri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa inkampani yeNsiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abomvu.
Sesikhale saze sathula izinyembe zisonke akulanto encedayo ngoba amaChina kangancane kungaphambani sebengabesithathu. Wabuya abanye bazama ukuxotsha kwabuya enye itimu yasebenza la yahamba kathesi siliseni abanye futhi obhuru njengokubona le mfuleni kunje sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni komfuna sihlubelekile khangela even khonapha esime khona yalibona leli godi waqhamukela inkomo khonapha sayiphandi sidodi
unkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba kusobalwa ukuthi inkokheli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina. Kulabantu inkokheli ezigangileyo. Singakubiza sithi iganga ngoba ekugangeni akulelinye ibala esingasubstituta ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadla bangasuthi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifida abantu ababo. Bayathatha amaChina la, bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akulamuntu ozabenza ulutho. Akumele amaChina ahambe.
Umnumzana Zezo Nqube owathathelwa amasimu wagcina ephanyeka udaba lakhe-ke ku-High Court koBulawayo.
Ngingazama ukuthatha indaba le yokuthi ngiyise High Court. High Court ngahamba 5 times kwaba le percentage abathi hayi wena kade uvele indawo engeyakho le ukhona esingakunika khona.
Isikhulumeli sebandla elibusela leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo laye-ke uthi-ke amaChina kumele alandele isivumelwano abasenza lohulumende.
Uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi, labo abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu, impilo yezifuyo, impilo yezinyamazana labantu abaphila ngezifula zolezi.
Umlisa wephikelela World 2 umnumzana Cuthbert Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yeNsiza Mining Company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sokuxabanise izakhamizi.
SinamaChina, sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ugebengu, sinabantu ababuya abathengisa imizimba around. Satshelwa thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba bazolungisa la okwakugibhe khona abotshekitsha ababegibhe khona imigodigodi, so bona bazo sephalian kuthi laba sokuyila khona izinkomo so kuthiwa bazogibha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo.
Isigodlo someli welizwe leChina eZimbabwe uthe umsakazo lo awuqondise imibuzo yakuhulumende weZimbabwe. Inkokheli yomdabu ensiza ebalisa uSobhu abalisa lomeli walindawo edala lephalamende lensebenzi kahulumende kuhlanganisela uSkomiji balile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Umfula wonsiza mude kumagama njalo kulapha izakhamizi zensiza lakwezinye indawo ezika khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo, njalo zithi cabangela ukuthi amanzi la aseleshefu ngengcezeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni. Abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba. Ngima le-Studio 7 ngapha eflaphusi ensiza district, igama langu Ezra Jesus Bani.
Umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele ngani kwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangizitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithi usombane umfana wakhona wathi kakwazi. So ngasenze ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngingatshoni ngimkhingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngasengidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayehlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya esiyabhuthi ngasuka khona ngale esevuvuka inyeka khayinti i-B P labelaye ngathi aboBulawayo ngazothola ivocha wahamba enzikikazi ekliniki bamtransfera to impilo basesithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa azange aye kulebha sakazile
khonapho ubese le nyanga ezingaki
ezithile kumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka 1 bathi i-GP singalimaza abantwana or ilimaze mina so basele sithi i-best option ukuthi bang-operate nasho kubemeleni isikhathi sakhe sokuhle. Wase-operatewa-ke wenziwa kahle i-operation zamgcina 3 days khona ngale sempilo wazoke esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi dokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle azange le nkinga le ngoba laye azange abambi ikhanda kumbisise kubuhlungu hhayi but bevelele ngahamba ngalo akho ngutambama nje ambulezi nakathi avaleke ukuphela umoya nje nowe angathi wahamba njani papana samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo zibe lawabele mina kwabantu azangabiuthule
manje bahlola yini odokotela ayisetshoni ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesithini bahlasele kahle babona ngoba babhale isihlasa manje ukuthi nyasi i-understanding kahle kahle i-understanding kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silisizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana-ke banjani, ngaba yini?
Ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana.
Ulabani abantwana?
Sibonga nilayo esayithi yesikhathi esebenabayikuphela ngayo lesayithi yesikhathi esemncane la.
Kuyini usizo abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathi hamba athengele i-9-1 yabantwana.
Lo nkosazana Precious Msimanga umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele. Siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla e-CCC atheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Iqula le-Commonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami nguGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.